Well, okokuqala ukuthi umnumzana uChamisa ulelungelo umenze ngeparty MDC Alliance lelungelo ukuthi nxa ibona ngathi indaba zihambanga kuhle kufanele silandele umthetho weconstitution yeZimbabwe ukuthi uyavunyelwa ukuthi ahambe imthetho wandaba ukuthi iconstitutional court ayeletha udaba lakhe. So khona okwenzakeleyo kuqondile ukuthi akwenze sileqiniso lokuthi nxa elo ufakazi obubambekayo silethemba lokuthi umthetho wandaba uzakulalela wenze judgment enhle. Njalo siyabonga lokuthi abanye kufanele baresponde izekhi izanu labo sokuthiwa babe lama-response aboyenzileyo. So okwenzakeleyo thina kuqondile kufanele vele nxa abantu bengazwisani bahambe ecourt. Leyo ngumthetho okhona okufanele ulandele uhlonipho.
Mnumzana Nefuzwayo, nxa wena ubala amaphepha la afakiweyo alo bufakazi obugcweleyo yini?
Okokuqala ubaba uSibindi uqinisile sibili kuyinto enhle kakhulu yenze nguChamisa le MDC Alliance ukuthi nxa bengasuthisekanga ngempumela yokhetho behambe court kulokuthi bekhuluma kukhulunywa kungafiki indawo kade sikubona iminyaka yonke le lokuthi bahambe ecourt bephethe abakuthi bona i-evidence ebambekayo. Ngokubala kwethu nxa sibala emaphepheni i-argument kaChamisa sibili yi-argument ephilayo, izinto azibalayo izinto eziphilayo ukuthi no amanamba lapha lalapha lalapha ayala izekhi ikhipha amanye amanamba nxa be-announce ama-results bese ukuthi later on nxa sebewa-publisha sebe-publisha oku-different from abakubikileyo bebika amaphepha asala kuma-agents ama-part compared to okwathi okwamemezelwa sokuseHarare akuhambisani. So kuyinto enhle kakhulu ukuthi indaba le iyephelele court kunokuthi kuphele kukhulunyweni njengase sikubona iminyaka edlulileyo ukuthi ingxenye uMorgan Tsvangirai before wayephuma egcekeni ukuthi urojiwe into lathi sikuvuma ukuthi urojiwe kodwa kuyephelela emoyeni kungafiki emakhoti. Lanxa kufika ekhoti kufike kungelanto ebambekayo kumbe bona beze begcine bekuyi-withdraw abona bodwa.
Mnumzana Sibindi, siyabona lapha emaphepheni awezanu PF asekela ukuphikisa kukamongameli Mnangagwa athi wona ubufakazi bakhona abonelanga, obuningi bakhona bugcwele enkundleni yokuxhumana i-social media lokunye nje okuzwakala ebantwini bakukhuluma besithi lokhu lalokhu kwenzakale kunje, kodwa bathi bona ubufakazi-fakazi sibili obukhona abababoni. Wena ubonani bukhona yini?
Mina engingakutho ukuthi ubufakazi ngendlela engizwisisa ngayo obufakwa nguThamisa, ubufakazi bungaba khona ngoba engikuthande kakhulu ngakho ukuthi khathi bakhanya befaka ama-statistics esingathi ngama-figures. Ngoba eqinisweni ukuthi akula muntu ongabalekela ama-figures nxa ekhona ebhalwe phansi, ekhona emaphepheni. Kune-argument njalo ekhona ukuthi uzananzela ukuthi bathi bona ama-issues kulabantu abarejista ukuvota. Bathi abantu abarejista ukuvota labantu abavotayo nxa uso-eda ama-numbers lawo kumbe ama-figures kazi lawo ohambelane. Nxa kuyikuthi lobo bufakazi buliqiniso, wena kusegcekeni ukuthi kusho ukuthi phela izinto azihambanga kuhle. Ngoba ungathi kimi abantu abarejistileyo bangu-5 million kodwa uyenika ama-results abantu asebevotile nxa sengi-eda lawo ma-number angiki-8 million kumbe 6 million. So kulohlupho khona ba.
Well, maybe bengathi free but was not fair. So ikhothi izafika idinga okunye okungama-excuses okungakhangelanga ama-issues lawa afakwe nguThamisa. Then ekugcineni bese uthi i-case ayikho, uThamisa kala case uMnangagwa wathi uwinile. Angaze athi uwinile kodwa enhlizeni yakhe labanye bakhe abezana u-PF bakwazi ukuthi akawinanga. Lanxa ubakhangele behamba emgwaqweni nje khona uyazibonela ukuthi ngabantu abadanile abazije ukuthi ngabantu abadliweyo. Waye bengathabi, waye bengenza umsindo ongangomsindo ababewenza singakayivota. Bathuleleni nxa kuyukuthi sibile kwamaqini bona bayiwinile lokhu zeni election day. Bathuleleni, waye bengaselebrithi njengaba bekwenza before i-election. So kuyacaca ukuthi kabakho and i-court ingazi kuvumele unembeza kawutshintshi babe bangena ngesitoko.